Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani zulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhlazibo 8 mpandula 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso yabodokotela ithi ukwekethiswa kweziqondiso ze-COVID-19 lockdown kodwa ilizwe liqhubeke livaliwe kutshengisa sobala ukuthi akusetshenziswanga lwazi lwesayensi ukuthatha lesi sinqumo.
Kodwa lokho kungayekethiswanga ngendlela esisuthisayo thina abaningi, ezasuthisa izisebenzi, isuthisa abantu abahluphekayo, isuthisa abantu abadinga imisebenzi, isuthisa abantu abathengisayo emgwaqweni impahla ehlukahlukene. Ileneyo isuthise njalo osomabhizinisi.
Umgcini sihlalo webandla lezanu PF eMathebeleland North, umnumzana Richard Moyo, uthi ibandla lakhe lithola usekelo oluningi kakhulu kulesi sigaba kanye lelizwe lonke jikelele ngenxa yenhlelo ezimgqoka eziqhutshwa nguhulumende.
Usekelo siyaluthola ngoba zona ezinhlelo engikhuluma ngazo konke kona kuphuma kumanifesto ezanu PF, ngoba abantu konke kona kuyizinto ababekhulume kudala udwele bazifuna ezazingayenzakala, but kanti sezenzakala and ibona abantu bayabuya ngobuningi babo ebandlela elibusayo.
Kodwa umgcini sihlalo webandla le-MDC Alliance kusigaba sinye esemathebeleland North, umnumzana Prince Dube Kosimanda, uthi akulanhlelo ezikhulunywa ngumoyo eziqhutshwa kulesi sigaba.
Bona nxa bekubona uRichard, hayi bakubona nje ngoba bake behambe begqoka ama-overalls abo amhlophe nama-helmet besiyathatha impikitsha. Kodwa in terms of ukuthi khona sibisibili esikubonayo ku-ground akula lutho olukhanyayo.
Lokhu kutholakala izidumbu zabantu ababulawa lizulu lesiphepho uHurricane Ida kwelemelika. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Inhlanganiso yabodokotela ithi ukwekethiswa kweziqondiso ze-COVID-19 lockdown kodwa ilizwe liqhubeka livaliwe kutshengisa sobala ukuthi akusetshenziswanga lwazi lwesayensi ukuthatha lesi sinqumo. Umongameli Emmerson Mnangagwa wehlise iziqondiso lezi zisuka kusibanga sesine level 4 zehla zaya kuzinga lesibili i-level 2. Lokhu kutsho ukuthi isikhathi sokusebenza kwamabhizimusi ngelanga sesiyaqala ngo-8 ekuseni kusiyafika ihola lika-9 ntambama. Isikhathi se-curfew sesizaqala ngehola lika-10 ntambama kusiyatshaya u-5:30 ekuseni. Amabhawa lama-night club azahlala elokhu evaliwe. Abantu sebengabuthana nxa bengedluli ikhulu i-100. Amabhasi avela emadolobheni ehlukeneyo asevunyelwa ukuhamba-hamba. Umnangagwa uthi ukwekethiswa kwemigoqo le kubangelwe ukuthi imizamo enziwa nguhulumende yokulwisana lokumemetheka kwegciwane le-coronavirus iyasebenza. Kodwa inhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Senior Hospital Doctors Association ithi imininingwane ephuma kugatsha lwezempilakahle itshengisa ukuba inani lokuthelelana igciwane le-coronavirus selehle kakhulu okokuthi okwakathesi akukadingakali ukuthi ilizwe lihlale liphansi kwemigoqo ye-lockdown. Amabandla aphikisayo ethesa uhulumende icala lokusebenzisa imigoqo le ukwenqabela imikhankaso yawo. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso elimukisa uzulu ngobhubhane lwe-COVID-19, i-Citizens COVID-19 Monitoring Mechanism, umnumzana Efidlela Ncube, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Yebo, kuyekethisiwe kusuke ku-level 4 kwaya ku-level 2, okutsho ukuthi izinto eziningi kade zisenziwa zivimbela abantu ukuthi bazenze kumbe zenziwe azisezukubavimbela. Kodwa lokho kungayekethiswanga ngendlela esisuthisayo thina abaningi, ezasuthisa izisebenzi, isuthisa abantu abahluphekayo, isuthisa abantu abadinga imisebenzi, isuthisa abantu abathengisayo emgwaqweni impahla ehlukahlukeneyo, isuthise njalo osomabhizinisi.
ibhizinisi kuloke kuvaliwe izinto eziningi ngakho ke umkhonomi uzayo lokhu dilika kanti ke ngabe bavule kakhulu kulalokho abakwenzileyo ukuze kuvuke umkhonomi labantu bakwazi ukuziphilisa babhadala ischool fees bondle abantwana ngendlela efaneleyo nxa kusavaliwe ngalendlela kutsho khona ukuthi impilo izaqhubeka inzima kakhulu ebantwini bangasela imali yokudla yokuziphilisa yokondla abantu babo
manje nxa sikhangele ukubana imigoqo le yekethisiwe kodwa lokhu kungavunyelwa ukuhamba-hamba lokusebenza kwemichova engekho phansi kwezubuko lokunye okunjalo bekungamelanga konke kwenziwe na ukuze umnotho uvulwe
ye abakwenzileyo lanxa kuvuliwe kulokhe kunengo abangakwenzanga lokhe bevalela amakhombi i-transport i-private transport engasoka zupho into engafanelanga ephula amalungelo abantu ngokuba abantu bazondla ngaleyo transport bondla abantu babo ngaleyo transport baphilisa ilizwe ngaleyo transport i-transport yona leyo injalo iya-contribute iyancedisa ekukhuliseni umnotho welizwe idala imisebenzi yenza zonke izinto leziyana ngakho ke nxa uvale i-transport engasoya kozupho uvale i-economy uvale ukuphila kwabantu uvale ukudla uvale ischool fees uvale konke abantu abangakwenza nxa besebenza into embi kakhulu kanti ke futhi inani leli le 100 lokho elincane ngoba phela bazama ukuvimbela imihlangano yepolitiki yiyo injongo yabenkulu ukuthi abangahlangana abantu abalombono ongahambisani lwezanu PF ongahambisani lokahulumende abafuna ukuthi abantu bahlangane ngakho bayayisebenzisa iCOVID-19 ukuvimbela exercise of our political freedoms
bona abantu besebe landela na imigoqo ye COVID-19 nxa sikhangele ukugqoka ama mask ukuqhelelana lokunye okunjalo bese belokhu bekwenza na
lapha lalaphana yebo abantu basakulandela ama lockdown bebelokhu bewalandela abantu bebegqoka ama mask lokhu begeza izandla lokhu besenza zonke social distancing kodwa ke ngempilo yeZimbabwe kuba nzima ukuthi abantu bakwenze khona lokho njengoba kufanele bayeminyana kuzopho khona laphana bathwale nzima bayefika sekusebusuku emakhaya bathwale nzima futhi kwenza kube nzima ukuthi ulandele yonke into okufanele ukuthi uyilandele ukuze uvikeleke kanti ke uhulumende bengakwenza kube lula ukuthi abantu bakwazi ukuphila ngokuthi avule umkhono mavule impilo yabantu abuyisele i-transport le ngasiyo yakozupho emgwaqweni ukuze abantu bangaminyani ngokuba phela i-social distancing kayenzeki kozupho
umnumzana efidlela ncube isiphathamandla senhlanganiso elimukisa uzulu ngobhubhane lwe-COVID-19 i-citizens COVID-19 monitoring mechanism Umgcinisihlalo webandla elibusayo elezanu PF esigabeni seMathebeleland North umnumzana Richard Moyo uthi ibandla lakhe lithola usikelo olunenge kakhulu kulesi sigaba kanye lelizweni lonke jikelele ngenxa yenhlelo ezimqoka eziqutshwa nguhulumende uthi kusobala ukuthi ibandla lezanu PF lizanqoba njalo ukhetho oluzayo ngomnyaka ka-2023 Kungxoxo ayiqhubele Studio 7 umnumzana Moyo yena ungumphathi ntambo kahulumende eMathebeleland North President Minister uthi inhlelo lezi zibalisa ezokuthelelezela ukwakhiwa kwezibhedlela amaklinika izikolo ledamu legwayi Shangani kanye lomgwaqo weBinga siyabuwa kunye lowekama TV Binga ukukhangelelwe ukuletha inguquko ezigabeni zeMathebeleland Asizweni exoxa ngalolu daba losithandekile emhlanga weStudio 7.
Umsekelo siyaluthola ngoba zona ezinhlelo engikhuluma ngazo konke kona kuphuma kumanifesto ezanu PF ngoba abantu konke kona kuyizinto ababekhulume kudala ukuthi vele bazifuna ezazingayenzakala. But kanti sezenzakala andiyibona abantu bayabuya ngobuningi babo ebandlela elibusayo. Kanti sezenza ama-structures, senza ama-sales, senza ama-branch, senza ama-districts up to the province, up to national ngama-internal elections silungiselela. Ukuya kukhetho ngo-2023 ngiyathembisa and ngisitsho ukuthi sisiyafika ku-2023 iZanu PF ikhangelele ukuthi 25 million votes for upresident and imbona ngathi sizayedlula yona leyi 5 million ebingasakhona sibe kobo 7 million votes ngehlelo ezibiswa yi-ruling party ebantwini
sike saxoxa kona lo umsakazo lamanye amabandla ezombusazwe bathi labo sebethola usekelo oluningi ezigabeni zenkayi elupane lazezinye zeMathebeleland North zingabe zindala zombili yini
obvious akulandala zombili izano PF izanqoba okumangalisa ngoba inkalakatha abantu abasadingi lokhani kwesilogal ukuthi abantu bafuna into ezibambekayo njengoba ngibe ngikutshela ngento ezibambekayo nxa labo belapho okubambekayo kwebantwini at least ingxenye but mina fuka ukuthembisa ukuthi abantu bethu they are very happy they are more than happy ngezinto ezenziwa yi-Second Republic lezano PF
siyake sikhulume lebandla lemthwakazi Republic Party lithi lisola ukuthi inotho esemathebeleland iya thuthukisa ezinye izigaba zelizwe kungabe kuliqiniso yini lokho njalo inotho yena le selikhulume ngayo kuthuthukisa njani isigaba semathebelele
azinto engiyijabulelayo dadewethu ngepolicy ebishwe ngubaba uMnangagwa ikuthi kungaze kube konke kuya ku-central government but kathesi uphume lohlelo lwe-devolution kulama-devolution funds kule mali eziningi ezibuyileyo eprovinsi zingena through rural district council ngoba yikho lapho kulamagephu khona zona ezinhlelo ebengikutshela zona ezemgwaqo ezama-irrigations ezinye ngeze-national projects amanye ngama-provincial projects but lapho kule gap khona like ama-clinics izikolo imgwaqo le ama-dust road izibhorane konke lokhu yi-local development so ngamagephu asecovers imali zona ezesikhuluma ngazo ze-devolution fund like yona limnyaka sinikwa i-budget ye-19 billion ehambe kuma-councils wonke kuma-rural okukhava ama-gaps ana ama-project ebengikhuluma ngawo
silokhu sikuwona la ama-project sike sabuza njalo umgcini sihlalo wemathebelele north ku-MDC Alliance umnumzana Dubeko Sibanda uthi hayi Khama TV Binga Road akuhambeki lokho kuseseyi-dust road
Khama TV Binga Road and bengikhuluma ngakho futhi emini kukonokho ukuthi bekule steering committee evela ku-cabinet ebona ngama-emergency road rehabilitation wona lo mgwaqo liqiniso sibili nxa usuka eKhama TV siyafika eBinga bekunikwe i-contract i-company one ukuthi yenze ama-pothole filling but i-company lana kubonakele sesesikubonile labo sebebuyila be-steering committee ngahlala labo phansi ngasavumelana ukuthi lani umgwaqo sofuze siwenze kube emergency ukuthi umgwaqo lana kudingwa amanye ama-contract maybe 3 or 4 kungabi one company ngoba ingaphuza ukuthi qede kuze kufike isikhathi sezulu then kusibuya khonapha eBinga kulo mgwaqo okade waqala ngawo luba la u-chairman we-MDC Alliance uMadube kwalibe ukutshelile ukuthi hayi aluba la ubongile ku-president ukuthi kulo mgwaqo okade wakhulunywa ngawo iBinga siyabhuwa road kwakungahambeki dadewethu but kathesi usulungisiwe usugradiwe uyatshelela uze uyefike siyabhuwa uze udlule usiyahlangana le Marsh West
iningi lingathi lezi zingabe zizinhlelo zezanu PF yini njengebandla kumbe ngezikahulumende njalo likhankasa lisebenzisa zona kumbe kwehlukene yini ibandla lezanu PF lohulumende
indlela okusebenza ngayo wonke ama-parties nxa sisiyekhethweni baphuma lama-manifesto and ama-manifesto abantu bengawathanda ama-manifesto lana imihlelo abaphume lazo ezepharty nxa iparty leyana isiwinile isebenzisa zona ziyani inhlelo ezikumanifesto ukuthi i-government izi-implement so inhlelo lezo zaqalisa kuzanu p f kathe sezikugovernment sezi-implementwa i-government yezanu p f because mind you is not an inclusive government i-government ekhona ngezanu p f
lo ngumgcini sihlalo webandla lezanu p f esigabeni semathebeleland north umnumzana Richard Moyo njengenhlala yenza i-studio 7 iphe omunye wakhe umnumzana Prince Dubeko Sibanda ongumgcini sihlalo webandla le-MDC Alliance emathebeleland north ithuba lokuphawula okumi khona ibandla lakhe ngalolu daba ngesizwe ingxoxo yakhe losithandekile Mhlanga we-studio 7 lapho athi inhlelo okukhulunywa ngazo ngumoyo azibonakali ngokupheleleyo kulesi sigaba
okwakuqala uRichard katsho ukuthi izikolo lamaklinika ayiwo akhiwe imali ye-devolution fund yiwaphi angeke waqamba ngoba kawakho okwesibili ukhuluma ngegwayisha ngani gwayisha ngani into leyana kudala yakhulunywa ngayo siyake sibabone nje kwelinye ilanga babekhona bathi gqo babaleke kungabi lalutho oluba khona ilupane i-provincial hospital akhuluma ngayo kakula lutho into esiyibonayo kuphela ngamaphephandaba athona sebefaka imali but imali yakhona kuground asiyiboni thina njengabantu bemathebeleni north now ukhuluma ngomgwaqo wesiyabhuwa usiyegogwe into abayenzileyo banikeni izimali babuya bafaka igreda kulowo mgwaqo ukuthi kabagrede asibhuqu olukhona besikhuluma nje kathesi lezakhamizi sithi lo mgwaqo ngesikhathi sezulu awusahambeki akula lutho olukhona siyakwazi ukuthi le lapho pucha khona usiya ekaroyi bake bafaka amabhakane besithi sebefaka itara but lanamhlanje akula lutho olukhona imali ye-devolution thina njengabantu bemathebeleni north ukusebenza kwayo kanye asika kubona iwange ipower station le ekhulunywa ngayo esikwaziyo kuphela ukuthi iyengezelela isikwelede selizwe kuphela kodwa lokho okuphuma kiyo sibisibili thina kasikuboni soke ngamafichane into engayitsho ukuthi hayi uRichard Moyo uhlabelela nje idina yakhe ukuthi bemkholise njalo ID lomdudla ngoba yibo obasi bakhe but thina njengabantu bemathebelele ndinothi asila nguquko asila ntuthuko esibonileyo evela kuhulumende lo okhona lokho engenile uphose kufane nje lo hulumende kamgabe ngabantu nje abazinika izimali bedle izimali kumbe nje ukuthatha amaplazi iwange le okukhulunywa ngayo ipower station iqiniso elikhona mamhlanga kakula lutho olumangalisayo sibisibile singalutho ukuthi lukhona esikubonayo nje ukukhanyayo okukhulu inkalakade yesikwelede esesithethe esivele eChina but in terms of ukuthi imali leyana isebenzeni iyede value bani asikakuboni thina abantu bemathebeleni north so bona nxa bekubona uRichard hayi bakubona nje ngoba bake behambe begqoka ama-overalls abo amhlophe lama-helmet besiyathatha impikitsha kodwa in terms of ukuthi khona sibisibili esikubonayo kuground akula lutho olukhanyayo kuyafana legwayishangani yakhona yizikwelete nje ezokuthi zingabuya bedle ilizwe lisale lilokhu lithiwa khona lilezikwelete kulalokhu elakukweleda eChina kodwa impumelo yakhona phansi ingakhanya
lo ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda umgcini sihlalo webandla le-MTC Alliance esigabeni seMathepeleland North ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo kwamanje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba lobulembo be-internet ele-News Hawks lilodaba lokuthi amagqwetha enhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights aselenyanga eziyisithupha elokhu elinde ukuthi umthethwandaba wahlulele udaba lokuthi inkampani yeZupco yiyo yodwa evunyelwa ukuthwala uZulu ngalokho Linhlanganiso ithi kumele umsebenzi wokuthwala abantu uvulelwe wonke umuntu. Iphephandaba le-News Day liludaba lokuthi ibandla le-UPND elikamongameli Hakainde Hichilema wakwele Zambia likhalaza ngokuhlaselwa ngabasekeli bebandla le-ZANU PF ebulenjini be-internet. Isikhulumeli saleli bandla sibikwa sithi lokhu kungaqhubeka kulakho ukubonisela ubudlelwano bamazwe omabili. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi uhulumende usethembise ukujezisa amatitshala angayi emsebenzini. Leli phephandaba lithi umsekeli kamphathintambo wezemfundo umnumzana Edgar Moyo uthi kulobufakazi bokuthi amatitshala ayisilinganiso sokungamachumi amathathu lanhlanu ekhulwini 35% abayanga emsebenzini selokhu izikolo zavulwa. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Sanibonani basakazi njenjani bonke nabalaleli beStudio 7. Hayi siyaphila nathi. Ngithi nje nami ngikhulume ngento ezenzakala ngale ngasekhaya. Eish yabona mafika endabeni yokuthi kulungiselela ukhetho uzwa ushaya luvalo. Ngesizathu sokuthi namabandla la aphikisawo ayiwatha afuna ukukhipha iZANU PF. Hayi yazi nje into yabo yonke ngani ayinasikolo phakathi. Futhi nje angazi noma bayakubona ukuthi ukwenza kwabo mabe senza kanje kuhamba isikhathi kungekho into abayilungisayo belokhu bephikisana ukuthi hey MDC eyazwayo MDCT hey MDC esemthethweni MDC Alliance kanti kubangelwa yini ukuthi bengahlakaniphi never mind singabasupporti kwenziwa yini ukuthi bengahlakaniphi beyeke lezo nkulumo ezingabasindawo beforme indlela yokulwa nes sitha yazi selokho engimamela nje futhi sengathi sekuwesi since sokusele iminyaka emibili ukulwa kwabo sekuwesi kutshengisa khona ukuthi makuyiwa ku election iZANU-PF yikho lapho ezohamba khona ibashaye ekhanda ngani ngoba izobe yafuthi barobho ukuthi hayi MDC yakhona leyo T inamavota angaka MDC Alliance ilamavota angaka soka iwinanga iwin leyizani hey man bophukeni nabo Felix madoda hayi khona hayi khona yekelana ukubanga ithambeli ngelanyama ukuthi kulo chamisa nomonzora mina nje kangiyibona ukuthi into eniyenza khona lapho ilomphumela ngoba angeke lize lisinqobe isitha ngendlela eliyenza ngakhona abafoti hayi 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 ngcono nje leyo MDCT and the MDC Alliance ivele ife kuze kube ngcono abantu abathi ngcono MDC Alliance abulawe kube lelinye igama okwenza lokuthi kungakhonfuse abantu ngiyabonga
ngiyabingelela ku studio 7 ngibingelela kini kakhulu basakazi ngohlelo lendlolo olwesiyenza sibe namandla ukuthi sizwe into ezifihlakeleyo lezingamanga lamaqiniso ya mina ngibuya echolo esigabeni sakomathi igama lami uDavis Nkomo ngibingelela kumama uMasilanda lobaba uNkomo mina ngisegoli ngokusebenza hayi into zaseZimbabwe siyazibona vele incindezelo lokukhona kaningi kakhulu lapha emabhoda tinisebenza ngaphandle hayi siyahlupheka sihamba sihlutshwa indlela zonke lapha sibuzwa lokhu nalokhu vele inkululeko ayikho lapha mina ngibona nje into engabe khona ukuthi ilizwe liqunywe phakathi kube nemathebeleni nemashonaland ma besiza kithi bebhadale into lezi zama-TIP lathi ma siya kiwo besithajele okwabasithaja khona and islamabhoda bybridge lamtre maitengu lamanye nje kusiya kwo-Victoria Falls amabhoda siyamaningi ayaletha umkhonomi kithi so vele abantu besishoneni kumele behlale bodwa ngiyabona
Bugeni Gedis Senator Bugeni umakhuphe bengawinanga ipercentage kamakhuphe ibingaphansi kwe-3.something% okutho ukuthi ebengawinanga ngitsho masibona ngalowo mthetho so kutho ukuthi lonke likusenate bekungafanelanga ukuze lingene yikho abantu sebethi selingena ngohlu alingenanga ngomthetho ngemfanelo kutho ukuthi kumele libonge inkosi ngoba yalingenisa kumbeni libonge usatani owalingenisa ngohlu because umthetho olingenisayo njalo le ruling yangkhona ayikho qiniso ayikho maqiniso ibuya next state captured court case
linjani ku studio 7 na siyaphila ngapha covid lalokho ubunzima esibona ezweni besicela ukuthi umnunzana uChamisa nxa kungavuma kaphume edakeni laba laba bathengisi laba MDCT achintshe ibizo ngoba thina vele abantwana bezimbabwe sivele sizamlandela siyamazi ngoba yithi vele esi-MDC alliance yakhona so labo abathi khona bona bakhethwa ngabantu baqamba amanga abantu abakhethwa ngabantu yibona besiba ababakhuphayo besithi bona yibo abakhethwa ngabantu babesekelelani kuyina nxa babekhethwe ngabantu uChamisa upresident uChamisa kaphume adinge elinye ibizo sizimele lapha ilibizo leli lokubangisana leli likhanya labana bathengisa ngeyinye nje ibranchi yezanu i-MDCT le ngoba MDC thokozana yinye ngamaphapethi nje asiphathi ngokuthi khona bona ngabantu abalungele ukutshintsha impilo zabantu hhayi ngabantu abadinga imali ezikhwameni zabo ngabantu abathengisayo ngabantu abafanana nje nabantu abahamba bebhoda emabhawa bedinga lokhu lalokhu abala direction ebantwaneni bethu thina njalo nto la abantu sihawula kangaka besicela ukuthi uChamisa ngana uyazama lokhu
sibonane mo kuhle ngapha e-studio 7 yazi bengicela uward 7 wasetsholotsho ngapha kosiphoso ma kusifika isikhathi sokuvota abantu bengaze bayethuselwa ama-ovet angaze ayethusela abantu iy'nduna zingaze ayethusela abantu osebhuku bengayethusela abantu abantu bayovota nje kuhle kungabi khona umuntu oyethusela omunye umuntu voteni kuhle omunye nomuntu azi uvotela ini uyizanu MDC umthwakazi yini konke lwakho okusalayo wena umele uzivotele ngokuthanda kwakwazi ukuthi yini into oyifisayo endaweni
endaweni yakho lapho ohleli khona uma uvoto uyabukwazi uvotela ukuthi kuyini okufisayo endaweni yakho lapho ohleli khona ongelapho phambisandla qala ubuze incubelo
salibonani kuzo zonke indawo ngiyabingelela okhulumayo uMbongeni Nkomo ngibingelela bonke abasakazi kunye nabalaleli balumsakazo ukuthi ngilombuzwana omncane umbuzo wami ukuthi izinduna zizinduna ngenkosi manje izinduna ezikhona ngithemba ukuthi izizathu ezizenza zibe zinduna kwakuyibukhosi manje mase zizinduna angazi ukuthi zizinduna ngokubika kubani nanokuthunywa ngubani impiko yaziya kuphe ngathi iya sezizinduna zikamongameli so uma kuzinduna ngokomdabu angazi noma ngiyaphazamisa ngicela lingisize kakhulu lapho ukuthi uma kuzinduna ngokomdabu kufanele impela inhloko yazibe yinkosi asivunyelwe sibeke inkosi yakithi phezu kwezinduna zakithi yabo
ngiyabingelela msakazi kwistudio 7 kanye nabalaleli bonke msakazi ngisungangane ngento eyenziwe nguhulumende ophetheyo eZimbabwe ukuthi abantu bakithi esindebeleni babefaka amatshe esikhumbuzo lokhumbulo labo abantu ababulawa ngesikhathi sekugrawunde uhulumende esuka amatshe enyamalala esuke engabathathi izinyathelo kulokhu okwenziwa ngabantu le nto le ayineme izosuka sinje singamandebele sinokuthukuthela bethi thina sineshreba lezizo singabantu besindebeleni kanti kunganjalo kathi sisuka sikhala sinezinyembezi ngabantu abasilahlekelayo ngabe impilo zethu zimi kahle singabantu emathebelelendi ngabe lebesekhona labo bantu abashona isikhathi esiyabakhumbula labo abasilahlekelayo siyafaka izikhumbuzo zabo sifakile manje isikhumbuzo manje sikhishile la sisafaka ebhanako sakhishwa kusho ukuthi icala ngelikabani makunje thina sithi siblema uhulumende ophetheyo
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318 siyabonga kwezemelika lokhu kutholakala izidumbu zabantu ababulawa lizulu lesiphepho uHurricane Ida kwelemelika izolo abahlenga abawelwe ingozi bathole izidumbu ezinhlanu endlini okugcinwa khona asebekhulile uMongameli Joe Biden ovakatshele indawo ezitshaywe lizulu leli ezibalisa iNew Jersey leNew York izolo wazise ukuthi uhulumende wakhe uzaphathisa abawele ingozi le Sixoxe lomnumzana Busani Ntini isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leBuffalo eNew York okwaba lomonakalo omkhulu wezulu leli eline ngeviki edluleyo.
Bathina eBuffalo New York usicezile mijana asatholanga indi eningi. Izulu yebo belikhona kodwa belizulu nje eliflatayo eliwisisihlahla lapha nalaphana lathatha lamagetsi kodwa hhayi thina hayi siye sakhompilena kodwa hhayi siyakwazi be-New York City okungani useduzane lakhi ikakhulu le misebenzi esihamba siyafika khona kube lomonakalo isikhathi esiningi i-flooding i-transit yakhona sibaflooded kodwa hhayi thina ngokwethu hhayi singeke sibakhala ngaleli zulu ebelikhona abakanti hhayi bakhona abantu abawelwe izihlahla zalimaza izindlu kwaphuma amagetsi kodwa hhayi thina lapho esikhona hhayi singeke sakhala kangako
bayathola yini uncedo abantu abawonakalelwa izindlu kumbe izakhiwo bencediswa nguhulumende
yebo uhulumende wemelika uyanceda kakhulu ngoba i-hurricane leyi yadeclare ukuthi iyi-disaster so nxa yokuthi sekuthiwe i-hurricane i-disaster kuyatsho ukuthi ezikhwameni zahulumende lama-department athize kahulumende kumele bephume lama-resources abo bencede so hhayi lapho ingakhulu kwele Louisiana lapho esibone lo mongameli uBiden esiyafika khona wadeclare ukuthi hhayi leyi disaster sibonile dalo ingatsha zahulumende ezingena ifema ne-CDC le-Department of Housing and Urban Development sibabonile nje hhayi bayabonakala round njalo khanya bayasiza abantu bebapha ama-temporary shelter lokubapha ukudla amanzi abagulayo bayakhangelwa. So hayi uhulumende walapha ukujayele lokho. Siyazi ukuthi ama-hurricanes zile lakho khona inyanga yonke, kodwa u-Ida ube ngu-number 5, top 5. So hayi i-government ikhiphile konke ama-resources bayazama ukunceda abantu lapha abanganceda khona. Njalo siyananzela la ukuthi abantu abaningi bazoba nenkinga yokuthi nxa udungala flood insurance, nxa imoto yakho ikhukhulwe ngamanzi kumbe yonakala, i-regular insurance yemoto akayisoze ikuncede.
Umnumzana Busani Ntini, isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leBuffalo eNew York. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande.